Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukugcwala kwabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizani ngoba kukhetho oluzayo na
ama namba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzane and Nelson Chamisa OSCCC. Still in the Londiwele.
Then won't have an abaphakathi technically in the running to his cruiser as home. Umuntu ongekho phakathi kwephembu leli, then you are asking for fire.
Umongameli wakwele Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, wazise izolo ukuthi ele Russia lilungiselela ukuhlasela elinye idolobho lalelo lizwe, ele Odessa.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wala wabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na kulimpela viki leli bandla libe lemihlangano yamarali edolobheni lakobulawayo leGweru okubile nkulungwane zabantu kodwa imifanekiso yemihlangano esike yenzelwa kumadolobho lamo omabili libandla leli lisakhokhelwa ngomunye umnumzana Morgan Tsvangirai kuminyaka edluleyo itshengisa ukuba amanani awangempela sonto awakhwelanga. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho engithi mina yideception, ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies, amanamba amarali, ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu ubabe banengi emaralini. Kuyabantu bathengelwa utshwala, lezano la iyakwenza amaphathi wonke akwenza. Abanye bathengelwa utshwala, kuyaba la lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe, kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbula ukuthi ngo-2013 kwaba le rally enkulu kakhulu eyenzwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare, eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu, painting Harare red, kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash wini yeZANU PF. So amarali kahle esikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo, lizizwe ngani libakhulu, futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla liphikisana lalo, nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka. Njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe lebandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi bebesebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana babuye kumaralini barejistile yini ukuvota, bazavota yini.
Ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai?
Ngiyabona amanani kodwa kangikaboni inani inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo 2000 eqala ibandla leMDC. Kwaku isikhathi esinzima kakhulu futhi sesekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwaluluningi kakhulu kodwa ke abantu babehamba ngobuningi. Yebo kambe bakhona abalandaba abade behambile kusisisi sibabonile kobulawayo, sibabonile egweru. Kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise lamarali akayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobuningi. Kodwa ekugcineni kokho konke njengoba ngitshilo ngaphambilini, amantu laba ababuya emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti? Yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu labe sibabonile ngamarali emadolobheni. Esokuvele khona kuyilapho okuqile khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU-PF ukuthi khona kuza kuba njani. Ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo. Ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU-PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni kumele abe ngumsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa webandla leCitizens Coalition for Change iCCC. Lolu daba luhlaziwe ngabantu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abanye besithi ngani abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni sebenziwa abasekeli bakamongameli sonke isikhathi. Abanye ngabathi uNdiweni engasebenzelana loChamisa kungathuthukisa amathuba wokunqoba kukhetho ngoba bengakhanga uZulu ukuthi avotele leli bandla ngobuningi. Sixoxele uNdiweni saqala ngokumbuza ukuthi ulubonile na lolu daba enkundleni zokuxhumana.
Ngilubonile udaba bedonselana abantu kakhulu kodwa ngathina sengiphendula omunye ngathi hhayi bo njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo kugcina emakantoni khonahle ukuthi ujaji seyehlisa lo sekhweza lo yehlisa lo ngathi hhayi ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo xa umuntu ephakathi kweqembu elithize then bonke abantu abaphakathi typically in the running for his kudla ezikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli then you are asking for fire because I'm certain kuzaba lo muntu uzagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lowo muntu ungene njani.
Kodwa khona nxa kuyikuthi inkokheli yebandla le-CCC ivumelane ukuthi hayi uNdiweni siyamfuna.
Ngiyathemba umbono wethu. Khathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi dethroned, dethroned chief kodwa okusemthethweni legally speaking lokhu ngiyinduna yentaba zinduna lokhu ngisebenza labaphathi bami sebenza losobhuku bami ngilobela ama-ministers izincwadi njengenduna egcweleyo khonokho ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi esathutha kuhulumende ukuthi mangihlalise phansi sasiphosa enkantoni yikho ke nxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa sub judice ukuthi ama-judges bephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umongameli kumbe balalela ababondwebe yikho ke nxa kuzathutha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke kuzadinga sisukuthi ngisihluze lami ukuthi ngidingeka njani ngiba ngimanga phingala ngani nje ukuthi kuze ukuthi kungawisi phansi ngendlela yakho le okwami ngamafithane ezinxa engoqa indaba yami hayi lapha futhi mina sengisebenze lamaqembu wonke sengibahambile hambelele bonke kuze ukuthi kuma meetings kamjoyo kuma meetings kazaphu meetings MRP meetings MTC meetings CCC sengihambe indawo zonke khona lapho ngenxa yejazz lami ukuthi isithunywa sabantu imela abantu so lokho kuzadinga sisekuzwaengiyathemba kuzadinga sisukuthi ngizwe nxa isipho sisithi mdlala silicelela isikhundla lesi ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani asoze kungivalele ukusebenza labanye
manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli
ngiyakuzwa lokhu baba lakho uqondile sibili ngumbono oqondileyo khona lokhu into le yavela ngenxa ye-unity accord yinto into eyangenisa sengathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo pho njengoba sesibonile ukuthi i-unity accord isifile yaphela du lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele yikho-ke ayimi ngabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sise ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe mele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi ungena ngaphi lakho nxa sesikhangela khona lokho ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lamavayisi amabili amathathu landani hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho uqeda khonapho sungena-ke kukhomithi zakho landani konke landani khonapho yikho-ke hhayi ngiyabefisa ukuthi nje laba abakhokhela nje zombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu okuthiwa umuntu nge-merit yakhe angene khonaphana akhokhele indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZANU PF lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi inzima indaba le yabayilesihleyo ngoba kathi sigudla sonke noma ungaphi ikugudle ikugudle yikho-ke sabe sidinga ukuthi sithanele izimpi lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini phambilini yikho-ke nxa sesikhangela khona lokhu hhayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe umsekeli isikhathi sonke hhayi into endala leyo asiyekele sibili ayisizi njengesizwe ayisizi njengabantu
lo ngumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwe Ndiweni induna yentaba zinduna ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitani
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe izolo egweru ukuthi ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC luzathola kunzima ukucilibezela kukhetho oluzayo ngoba sebelamehlo phakathi kwale khomishini iphepha ndaba le Chronicle lelo daba lokuthi ugatsha lwezemfundo iprimary lesecondary luthi zonke izikolo ezingabhalisanga ukusebenza ngokusemthethweni kuzamele zenze njalo kumbe zivalwe. Obona ngokukhutshwa kwembiko kulelo gatsha umnumzana Dawungana Ndoro utshelele iphephandaba ukuthi izikolo ezingekho emthethweni zizaphiwa isikhathi sokubhalisa ngokusemthethweni andubana zithathelwe amanyathelo alukhona. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations udinga imali engamadola emelika angamakhulu amabili 205 million eyokuphathisa abantu abayisigidi esisodwa lengxenye 1.6 million ababalekela indlu yomndeni kulelo lizwe. Impi le yaqala kunyanga ezedluleyo esigabeni se-Tigray yasabalala yafinyelela isigaba se-Amhara lese-Afar. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi amazwe kumele angabandlululi abantu abafuna ukubalekela impi. Linhlanganiso ithi kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,800 abafuna ukusuka kwele Ukraine okulempile le-Russia kodwa bathola kunzima ukuthi basuke ngoba bebandlululwa emngceleni.
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Eminyihle bantwana benkosi, siyabonga ukugcina lokulondolozwa emsweni wenkosi lamhlakulelanga elihle. Ya, siselangeni le kwakhiwa kwemizi, sizangena esikhathini semthandazo. Singakangeni esikhathini somthandazo uzaka 24:3 uyasitshela lapha ukuba umuzi wakhiwa ukuhlakanipha uqiniswe ngokuqedisisa. Ukuhlakanipha okubalwayo lapha sokuhlakanipha kwasemhlabeni kodwa kuye kuhlakanipha kwezulu nokuqedisisa kwezulu. Siyabonga ke le ngoma esiyiphiwe unumber 156 yasitshela ukuba amazwi kumele siwasebenzise ngamazwi anjani. Amazwi amabi nxa siwasebenzisa ikakhulu kuma-marriages awunakalisa izinto eziningi. So kubalulekile ukuba nxa sikuma-marriages sibekwazi amazwi esiwasebenzisayo. Asisakhulumi noma kanjani, sesikhetha amagama esiwakhulumayo ukwenzela kuma-marriages ethu kuqine imizi ingadiliki. Siyajabula ngoba umthandazo ufike ngesikhathi esihle kusakhiwa umuzi womunye umzalwane wethu. Sengathi uNkulunkulu angangenela abe yisisekelo phakathi kwaye nalo umuzi esiwuyakha namhlanje. Sizangena esikhathini semthandazo siyithandazela ama-marriages. Asibeni lomthandazo nganale emini baba wethu osezulwini. Siyabonga ukuba lobaba ofana lawe Jehova nothula aluba sekuye nalo umhlaba Nkulunkulu othandekayo umhlaba osudayizela Jehova nokuthula osungasela direction Nkulunkulu othandekayo phakathi kwawo. Siyabo siyoxovela njalo phakathi erejis kumna kuzwisisa imizi chitheka ndekusinxusa ukuba akube khuzithu kuyothula kwabathathe bafundise abakuthande chithaka ungabe idala ezamhlabe ebuthi ndisathi uthuta wakukhulu njengoba wawukuyethande kusikhetha. Siqinise emerejis akuye namhlaba abantu abalandela izimiso zakho Nkulunkulu ndekayo kuba luhlanje uma sekunezinto akuchitheka khona. Siyakubusiza osizwile qinise imizi mizi tutatesmini zukuita
mbona njani nda unda hai sali wona leli shazu manga choko zani kupi sifu kuhila pichami temba abantu abanengi bazibuza imbuzo ngalampeni kambe umuntu owenza ishazu fana choko zani kupi umamkela kanjani pela usebenza laye kanjani labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarikholayo pela umama lo vele useyisitha sikachami isitha sakhe mpela singathiwa wathatha umuntu kodwa laye uchamisa if elikhoni vela angicabangi mama ngicabangi mama owayenhlazo lami ongazi ende manje yena into ayimali afikele buka manje uqedwa thaya umuntu manje uqedwa ngikhalela umnyanga kaVusi manje ngisebuyela bekuthanda lapha siyekusebuyela kambe usebenza njani labantu laba owabantu abantu abakhalini khala ngaye hlazo sefu ukubuyela bek lapha siya exec kodwa uchamisa ma engathatha lo mama uyabenzi ende ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abanibazi bazibuza imfumuntu onjalo usebenza la isikhatha sakho usebenza la uchamisa ngathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu 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 ende uzobhidliza ibandla njengalokhu engeke uchamisa engeke sasizwana labo welishman ncu
salubona salubona dio ngiyakujabula ama audio yami ngafundwa kakhulu okhulumayo ngu Jaymon wendaweni yasenkaya khokhobo esiyes indaba ekhumayo but suka sibe buhlungu ngento esizwayo iMDC Alliance ibizo sebelithethe omonzoro manje sebetshintshe ibizo sokulabanye thabalifunayo into lezi mbona ungalandelela kakhulu into zepolitiki yaseZimbabwe kuyagcina ucaka njengomuntu othova amakhasi kakhulu into lezi ziyahlupha gcina singasazi ukuthi pho ibandla liyokhulula ilizwe eliphi omonzoro nampana zimpimpi zikamnangagwe kuyafana lo widi wemoto gijima lo mnangagwe wayengasejoyini iZANU-PF asuke lokulokhu egijima njengoboko ukuthi ungabona obeseqa kuphawule ebhadi i-audio yami ma engafundwa ngiyajabula kakhulu and ngithi abantu bezimbabwe ababeyazi into abayifunayo okungamaphathi lokho okuningi lokhu ngathi kusadlala ngathi asazi lezulu leli elinayo waye linganeli khona le labo kuthiwa ngo-cyclone benele khona le ephalamende kuye kubuya abantu abatsha bale
salibonani sibonani boyesevi nawo okhulumayo lani lapha leso hayi ngalolu diwe hlane lalo olwasekhaya ngale haya kodwa siyajabula lokho esibone kwelakithi ngobulawayo bele okwenziwa ngumphathi wethu Nelson Mandela hayi sisi ayihambe phambi ayiqhube njalo hayi sikhathele ngalokhu sikwenza kunini nini uBiden sakele amasanction into ezinzile izinto ezivele sithi phanza mayiwe izaphambi lizwe
salibonani basakazi salibonani bazanjani okukhulumayo ngowayezikhuluma ngingapha South Africa Johannes bengilesicelo lapha President Chamisa ukuthi kathumele amabhasi ezosilayitsha lapha eKwane eSouth Africa cabanga ukuthi ngenani esiyilo ngapha eKwane we are over maybe siba nengokuthi ngafika bo 10,000 kuningi esibobona so kathumele amabhasi ezosilayitsha siyomvotela asikhuphele iZANU-PF lizwe lakile badala lapha eSouth Africa sokuthandaka kodwa sabaleka indlala imizi yafa emakhaya yawa abazali bahle lapha eSouth Africa basemnyama asaphilika sesingabantu abaphila bebaleka begxotshaniswa bethenjiswa kutshawa so le mpilo esesiphila ngapha isekhomnani uPresident Chamisa akathumela amabhasi ezosithatha la kuye ekhaya siyabonga bazali siyabonga lisele umlayezo lo kuPresident Nelson Chamisa ukuthi kasimezela amabhasi ezosilayisha lapha eSouth Africa zomvotela kuZANU-PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky izolo wazise ukuba eliRussia likhangelele ukuhlasela idolobho le-Odessa. UZelensky ukhuthaze izizalwane zakwele Russia ukuthi zihlamukele uhulumende wabo ngoba engumbulali. Kodwa umongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lingaqhubeka ngendlela eliziphatha ngayo lizabhidlika. UPutin uthe nxa amanye amazwe omhlaba engathatha inyathelo lokumisa ukuphapha kwendizamtshina phezu kwele Ukraine kuzaba lengozi hathi yamazwe amalutshwana kodwa umhlaba wonke jikelele.
ngomgqibelo omongameli Joe Biden uxoxisane loZelensky bekhuluma ngempi esiqhamuke kulelo lizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngempi le.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi. Ikakhulu singathi iAmerika ingahamba iyekhetha uhlangothi lwe-Ukraine ingenise amasotsha khona, then kezoyi-World War III. So uyazama ukuthi aphe ukuthula kumbe ngithi i-negotiated peace agreement, ukuzama ukubahlanganisa uBiden nomongameli weUkraine ukuthi bekhulumisane. Ngibona ngani yikho okufunakalayo. Igazi vele selichithekile, okusafunakalayo khathesi ukuthi kube le-negotiated agreement, kube le-peace. Uma ngiyabheka abanye lokhu kwenzakale ngesikhathi samongameli uDonald Trump, wayevele ekhanya esesikhwameni sikaPutin. Ngibona ngani kufanele iRussia ingene masinyane yachaya kungalama consequences, kungazange kufakwe ama-sanction ngele Melika, kungazange vele kufakwe lutho. Ubezo zingenela uPutin njalo esupporta uDonald Trump ngoba bebekhanya bevele besebenza bonke. So ngibona ngani kwenzakale into enhle ukuthi kungenzakali ngesikhathi sikaDonald Trump. Ngombono wami ngibona ngani vele ngo-2016 iRussia ize ingenele ukhetho lweMelika efuna ukufaka uTrump. Ngibona ngani vele indaba ye-Ukraine yayisemqoka, babekwazi ukuthi hhayi sizangena kumbe nge-second term kaDonald Trump singenele kwele Ukraine, but unfortunately uDonald Trump kasaphendukanga i-term yakhe yesibili.
Ngokubona kwakho ubona ungani ele Russia lizaphetha ngani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana lingani lihlulekile ukuthi lingene ngesiphangiphangi kwele Ukraine?
Umbono wami ngibona ngani le-Russia aladelela, alizange nazelele ukuthi ilizwe le-Ukraine kumbe ngithi abantu be-Ukraine balefight kibo. Babebheka ukuthi mhlawumbe bakuthi bengangena becrossa i-border ibutho le-Ukraine ihlelisane, kodwa kuyakhanya ukuthi hhayi bamiscalculate. Okunye esikubonayo ukuthi impi leyo kumbe i-invasion leyo kayikho popular even lako e-Russia, abantu be-Russia abayi funi, siyabona beprotest. Emazweni wonke siyabona abantu bayaprotesta, bathwele amaflag e-Ukraine. So ngibona ngani iRussia ayizange inanzelele kuhle ukuthi impilo yasonto ethandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi ama-sanction asengenile, i-currency ye-Russia lento yonke sihle iyahlabhidlika. So ngombono wami ngibona ngani uPutin layo usenanzele ukuthi hhayi limpilo yasonto ezanceda bona. Inkosi sibona kusiba lama negotiation laphana nalaphana, ngoba nxa ukuthi yena uPutin wevele efuna ukuyangena efuna ukuyatshaya umpopo, angiboni ukuthi khathesi uyabe sihamba kuma negotiation sekutheni. Okuyatshengisela ukuthi hhayi iRussia sisehlulekile, njalo labo sebedinga i-exit strategy ukuthi bengaqeda njani limpi abayiqalileyo, okwenzela ukuthi ama-sanction lawa engabulali abantu babo ngendlala.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York ngapha kwele Melika. Singakehlukani ngesikhangele impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe izolo. Cape United 6, iWawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Tenax 0, Highlanders 0, Triangle United 1, Ngezi 0, Chicken Inn 2, ZPC Kariba 0. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe ukugcwala kwabantu embuthwaneni yebandla le-Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanquba ukhetho oluzayo na? bakhona abathi induna uNhlanhla Mangwe ndiweni kumele abe umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa owe-CCC. Kodwa uNdiweni uthi yena lokhu kuzavela ebantwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.